Sound one out there lupa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalithola njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-18 Ntulikazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo luqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha vele gcikwane leli elizweni jikelele izolo.
Sizawutholakala singathi sihlabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiweni bachamba ngendlela lapho abangahlolwa khona.
Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi lokhu yikuvimba abafuna ukutshengisela.
Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu abantu bengangena ezitridini behlala ezindlini, sibone lakho kungaba effective kombeni bedinge indlela.
Kule bandla lezombusazwe elitsha elikhokhelwa ngumlungu oyingumnini plazi eselisungulwe elizweni, silengxoxo lonobhala jikelele waleli bandla uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha 58 abalegcikwane leli elizweni jikelele izolo. Phakathi kwabantu laba kuloyedwa owakoBulawayo obele minyaka elichumi lasithoba minwe munye 19 obhubhileyo. Abalegcikwane leli koBulawayo sebengamakhulu amathathu lamachumi amane lasikhombisa 347, kuthi eHarare kulabangamakhulu amathathu lamachumi amabili lane 324. Esinye isigaba esesisatshelwa ukuthi singaba labantu abaningi abalegcikwane leli ngesemathebhelelen South, lapho okubikwa kulabaningi abachapha umngcele okungekho emthethweni bevela kwele South Africa. Sixoxele sakhamuzi salesi sigaba umnumzana Thandeko Zintimkandla, njalo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami yikuthi sincelelane lamazwe la esincelelane lawo, eZambia enyakatho, eMpumalanga, eMozambique ukuthi ezansi South Africa kuthi ezansi entshonalanga eBotswana. Amazwe la ikakhulu njengeSouth Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu, ngakho abantu abavela kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi. Yikho-ke thina ngapha eMatsouth sizawutholakala singathi sihlabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona. Abazingenela nje bayevumbuluka sebekuma kubo lapho abahlala khona. Nxa sebekhona pho-ke sebethelela-ke abanye laba bantu. Kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani, labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni. Yibo-ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ukubana inani labantu ababanjwe umkhuhlane eMandebeleni asezansi likhuphuke kakhulu.
Sizwa kuthiwa bakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali?
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni ezilapha abagcine khona ingaba isukela entweni ezijine. Okokuqala, indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi, ukudla, indawo zokulala, izambuzi, indawo zokugezela. Njengoba kuyaqanda kade sinxele amanzi akhudumalayo kawakho, impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi. Sibili nxa belemkhuhlane bagcina bebalekiswa indawo lezo abahleli kuzo, lokudla kwakhona ukukhanya hayi kawucaci baphonga ukudla njengathi ngabantu abasejele.
Lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama lendawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona, ubona ngani indlela enhle na yokuveza lolu dumo?
Ye, eqinisweni sibili, laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanjwe ngamabizo kathi sizabazi njani. Njengoba ngijilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi, laba bantu kabaqanjwe lokuthi bavela ngabi mbele lenamba zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babelayo indlela ukuthi nangu simbonile usubani banyana nguye odingwayo, nguye obalekele egcikwane. Ye, abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento enga isiyo kabaqanjwe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Amapolisa lamasotsha aseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-News Day lithi isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulabantu abangamakhulu amane 400 ababotshiweyo ngolwesine ngenxa yokwephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi injongo kahulumende yokuqinisa isandla kulolu daba yikuvimba abazama ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Bekhonona ngenkohlakalo abathi sibhahile kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kungaba kuyiyo injongo kahulumende na? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka 31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlale ezindlini, sibone lakho kungaba effective kumbeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethusele abantu, ngoba even lawona lama-figures uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are for justification kuthini akwenza ukuthi abantu besukumne ngoba kule corona. But mbona ngazathi iningi labantu oda ngibalalele bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebedubeke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano ezingathi ngama-askaris asekhepthwe ngohulumnendi abathi khona uhlupho olukhona lungalungiswa ngokukhulumisana. Kodwa ungakhangela lohulumende kuyacaca ukuthi kalandlebe yokulalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli khona, abantu abasoze baphume ubona ngani kuzaba njalo na
ukubambana kukhona ebantwini ezinkokheli nakula kubambana ngoba izinkokheli zonke zikhangelele either amabizazo ukutebe makhulu kumbeni ukuthi ziza kudlana kodwa abantu abadubekayo ungavoda obalaleli badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo so ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyozano kodwa sokungabantu abasebukhokheleni bemxoxa lamanye amajaha akuzano 2 days back ukhona undodote kimi yabona ohlupho esilalo kathesi ukuthi akula nkokheli engabambanisa abantu ithi kasifuqeni lo bukhokheli obukhona siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo nesezimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent kabe le shelter kabe la ngokukhanya kathesi even transport abantu umkhuhlano nalowo khona uphaswa ngendlela ezijeneyo khangela emabhasi intani baye begcwele njani khangela amaline emagrosa abantu beline lokudla so mbona ngazathi konke khonoko alumana sele nkokheli epeople centered ibiza bebezachiya ama personal interest bethu bantu kasibambaneni njengezizalane zelizwe silwise lolu hlupho esibhekane lalo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement namhlanje iqhubeke ngohlelo lwayo lokuphathisa izakhamizi zakwaBulawayo eziswela amanzi ngokuzinikeza amanzi. Lamhlanje linhlanganiso ibisenyuma gwegwe lapho okuphiwe khona abantu amanzi abegcwele inkalakatha yethanga elithiwa iBhawuza ngesilungu. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Besisemagwegwe lapha neNyuma Gwegwe eMhali lapho ebesincedisana khona lezakhamiza laphaya. Sikhambise khona amanzi ukuze sincedisane labantu bakithi abaswela amanzi njengoba lisazi ukuthi khona idolobho lakoBulawayo lonke nje alila amanzi kathesi. Iko lati sithenje ngenhlanganiso siyebeka isandla sethu khona ngale eNyuma Gwegwe. Abantu bebeyinhlabathi laphaya abantu bebanenga kakhulu babugandi bebebanenga kakhulu abantu lamanzi lawo vele kayeneli.
Lizaqhubeka nalo hlelo lwenu lolo njalo ungasitshela ukuthi liza kuya ngapi kusikhathi esilandelayo.
Siyaphambili ngohlelo lolu. Njalo uhlelo lolu silukhangelela ukuthi khona kumele siluqhube size siyefika esikhathini sezulu lapho izulu selikhona lapho abantu abazabe sebesenelisa khona ukuthola amanzi. Kathe sibaba indlela esisebenza ngayo sisebenza ngendlela yokuthi khona thina siyahaya iBhawuza. Ikhansili ibisisiba yi-US nika amanzi. Ingasinikeza amanzi ibisisitshela njalo lokuthi khona siqonde ngapi. Ikho ke kathesi kasikwazi ukuthi iza sithi siye ngapi kodwa uhlelo lwethu siloke siphakathi kwezakhamizi njengoba na usazi ukuthi khona kuvike pheleleyo bese Old Magwegwe kathesi namhlanje bathesi ye eNew Magwegwe so kusukela kathesi kasikwazi ukuthi baza ukuthi siye ngapi futhi
ngobani elibaphathisayo njalo libakhetha njani
siphathisa izakhamizi zonke ngendawo la ngendawo lapho siyabe sifike khona thina njengenhlanganiso e1893 Mthwakazi Human Rights Restoration kasikhethi muntu kasilani lokuthi umuntu ngowesilisa ngowesifazana mude mfitshane.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela ngcheshwe
lamlela nampa bafure mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
kweze maphandleni izakhamizi zamadobo sezidlela evalweni kulandela ukubhubha kosane esibhedlela semaphisa olubikwa lubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lalabo abahlaselwe yileli gcikwane liqonga njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxelazo zethesa izizalwane zakuleli ezibuya ngekho emthethweni zivela phetsheya umlando okumemethekisa igciwane le-coronavirus emaphandleni njalo zithi kuyadinga ukuthi uhulumende abophe ziqini emngceleni yelizwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Inani lalabo asebebanjwe leli gciwane kulesi sabelo seliqongela kwabalikhulu lamathuma esithupha 160 labulala umntwana oyedwa esilawo emaphisa obelenyanga esiyisishiyagalolunyezelwe. Kodwa umndeni wakhe uthi awukholwa ukuthi kuleyo yileli gciwane. Iningi lalabo abahlaselwe yileli gciwane ezizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa liBotswana. Umnumzana Grey Dompiri oyisakhamuzi seSanetsen uthi bafakwe engozini yilaba abasuka phetsheya.
Kulabantu ababuyayo from South Africa zohlala ngapha without i-quarantine. Okwesibili asikaboni lapho abantu abatestwa khona ukuthi abantu bale corona kumbe abala yi-problem. Kulezi moto ezithwala from Bulawayo ebusuku zibuya nga. After all eblayo kule mkhuhlane onjalo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Love Moncube odabuka kwamalaba yena oyethesa abamthetho omlando kumemethekisa leli gciwane ngokufumbathisa labo abachapha imngcele okungekho emthethweni.
Sikhala kakhulu ngamasotsha namaphoyisa asemingceleni ayiwo avulela umkhuhlane ukuthi ungene ngendlela abasebenzisana lakhona nabomalayo icha bemanika intshukutsha yokungena bakithi sisenkingeni.
Umnumzana Promise Jabangu sobo westezi yena uthi sokudingeka ukuthi uhulumende abhode ngemizi ehlola uzulu wonke kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebehlaselwe yileli gciwane.
Kuyaswelakala ukubona uhulumende nga uyabuya angene phakathi kwemizi angene door to door wonke umuntu atestwe ngokubana kungayekethiswa yona linto kuzaba nzima. Kukhanya uhulumende uqakathekisa abantu kakhulu abasemadrobheni ikanti-ke lathi ngaphandle ngapha kufanele siqakathekiswe sihlolwe abantu kwazakali kwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Ngaphandle kwalokho uthabanga uthi okudala ukuthi abantu bahambe okungapheliyo indlala esemakhaya.
Uhulumende wasithembisa ukubana uzafida abantu ukudla asikuboni kufika nzima.
Kusenjalo izakhamizi edolobheni leGwanda zidla amalahle kulandela imbiko ethi kulodokotela othatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezinye izibhedlela ezibalisa eseHarare leGweru leBulawayo ezozihlinzela esibhedlela esikhulu seGwanda. Kumbiko qala ukubhotabhota ebulenjini beWhatsApp izolo kubikwa lo dokotela ehlinze esinye isigulane ebesilo mkhuhlane we-COVID-19 osekufake ezinye izigulane labonke engozini. Kubikwa njalo ehlinze omunye umntwana ovele eGweru okubikwa sevalelwe ku-quarantine. Umnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi kumele athathelwe amanyathelo ludokotela.
Ithina iGwanda besiyazi iyo ehambisa izigulane e-UPH uma zisehluleka ukuthi zelatshwe lapha eGwanda. Kodwa ke yena sesimbona kunguye oseletha izigulane ezisuse e-UPH eziletha lapha eGwanda. Kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa lokhu okwenziwa ngudokotela. Besicela ukuthi nga i-ministry iyakukhangela sibili lokhu ejeziswe lo dokotela.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Skotsore utshelele umsakazi ukuthi udaba lukadokotela lo basaluphenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development iWILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazana eziqhutshwa yile inhlanganiso. Umsebenzi siwenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho ke sibuye sisebenze endabeni ezempila kahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana. Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelanela labo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labo mama lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook, labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe nengi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi labo baphatheke kunhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinanzelela ukuthi amanzi asilela kwamanye amalokitsha koBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njenge-WILD ukuthi sixhumanile ezinye inhlanganiso ezikhona apha koBulawayo. Sabe sisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisikha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla langemfanelo zokubona abezempila kahle. Ngakho ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalela eParliament, sisisho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale isikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobunengi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezichiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili, ukuhlelo esilibiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazwe kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councilor besilisa kuphela kuma ward alichumi. Ngakho besekwenzakele okwesikhathi eside, kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda sinanzelele ukuthi inani labo mama abaveza isifiso sokuthi babe ngokancilor sakhuphuka. Sikhuluma nje eGwanda usekhona umama
ongukansila omela amalungelo abo mama khona ngale eGwanda.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kulebandla elezombusazwe elithiwa The Patriotic Front elikhokhela ngowayengumlimi omhlophe umnumzana Darryl Collett elisungulwe kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula. Leli bandla lithi lizancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Andrew Nyathi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani balaleli, salibonani mazimbabwe amahle. Ibizo lami mina ngu-Andrew Nyathi, yimi umuntu obambe umsebenzi ka-Secretary General wenhlangano. Inhlangano yethu ibizwa ngokuthi The Patriotic Front.
Ungasitshela ukuthi ibandla lenu leli elitsha lisungulwe nini njalo ngobani abakhokheli abamqoka?
I-Patriotic Front le ngomsebenzi esifuna ukuwenza, sifuna ukuthi siyebamba lokho okwakulwelwa ngabantu ngoba kubonakala ngazathi sekuphunyukile. So sifuna ukuthi sikusukudobhe thina sikubuyisele endleleni sisebenze nini. Ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi ubukhokheli bethu abukho eSouth Africa, balutshwana ngathi balutshwana kakhulu abangayibona abase South Africa. Otherwise upresident, utreasurer labanye bonke base Zimbabwe, lama structures ase Zimbabwe wonke ngobuningi bawo, let's say asithi thina koBulawayo, eHarare, much south, much north and so on, nakwezinye indawo. So ngathi ke ubukhokheli benhlangano wethu buse Zimbabwe.
Seliyazisile na inhlanganiso yezokhetho eZimbabwe?
Thina sisayazisa izeki. So ekuweziseni kwethu izeki yasipha incwadi yokuthi sebesazi mhla ka-24 June kuwona lomnyaka. Thina sasiqale inhlangano yethu, kumbe ngathi sayiqala inhlangano yethu mhla ka-20 February kuwona lomnyaka. Well ngathi ke ngale ndlela konke okumele ukuthi sikulandele sisikulandele ngendlela yakhona sikwenza ngendlela eqondileyo.
Okugcina ungavalelisa uZulu?
Okusela usalayo kimi ukuthi ngivalelise ngithi siyabonga kakhulu laba abazizwayo benemibuzo belothando bangakhuluma lathi basikhona kuma website yonke indawo sikhona le ofisi silayo ofisi khona pha eJoburg sile ofisi koBulawayo siphakathi kokuzama ukulungisa ukuthi sibe le ofisi eHarare. Siyabonga.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana. Kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi kukhona ukutshaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswa uChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teerera izvakare mangwana.